Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi lidaniswa yikuqonga kwentengo yesinkwa kanye lamafutha ephethulo aseqalisile njalo ukusilela ngiyona iholo lezisebenzi lingakhwelanga.
No, abantu bale kudana kakhulu le kukwela kwesinkwa. So kujayelekile phela lapho ezimbango ukuthi uyavuka izinto zezithile. So sometimes kuyazakala vele ukuthi anything can happen.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kulamalunga ebandla lawo ahlukuluzwa ngamalunga ebutho kulandela ukutshengisela kwabantu ngenyanga edluleyo. Njalo bakhuthaza ukuthi izehlakalo ezinye zibikwe emapholiseni.
Akulanto esiyenzakele eZimbabwe 1980 kuzofika namhlanje esingayithi masale kuground. Thola ukuthi kambe i 12 to 13 people abafileyo ingakompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala. Kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe nguhulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Iningi lithi lidaniswa yikuqonga kwentengo yesinkwa isuka ku-$1.40 siya ku-$2.50 ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhwezwanga. Amafutha ezimota okuhambisa wephethulo lawo abikwa eseqalisile ukusilela. Ukansila Tinevimbo Maphosa wesizinda lichabalala kobulawayo uthi impilo isilukhuni ebantwini.
No, abantu bale kudana kakhulu le kukwela kwesinkwa. Bathi bona abasayenelisi ukuthi bakwanise ukuthenga isinkwa. Sebephila nje ngeswala 1 meal per day. Abajabulanga ngentengo le ekhona kathesi yesinkwa. So kujayelekile phela lapho ezimbango ukuthi uyavuka izinto zezithile. So sometimes kuyazakala vele ukuthi anything can happen. So abanye bamangalile, abanye bathi vele kuyafanana, yawazi lokho ukuthi anything can happen. Ya, amanye amagaraji katholakali sibili, but amanye amagaraji ayatholakali. But kodwa indaba ekhona ukuthi ayadura phela. Anti u-president u-Izi u-announcile siya emazweni ukuthi hhayi intengo yemafutha sekhwelile. So kunzima kathesi, abantu bayakhala kakhulu ukuthi heyi asiwazi ukuthi le nto ingaqina sifaka ngaphi sibili njengabantu abeZimbabwe.
Kwagqekezwa ezitolo ngesikhathi abantu betshengisela.
Hayi, amanye ama-shops siyavula bayadingisa sibili, but amanye awakavulwa. Kodwa ngibona ngani amaningi sevulile, abantu sebethenga, abasayi edorobheni beyothenga edorobheni.
Lowo ngukansila Tinevimbo Maphosa wesizinda lichabalala kobulawayo. Ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esithi wazisa amanye amazwe ikakhulu kuzwekazi le-Afrika ukuthi amabandla aphikisayo lamalunga e-G40 azama ukumgenqula embusweni, abanye bathi uchuku lwamasotsha lamapholisa ebantwini lulokhu luqhubeka. Sokuphume njalo omunye umfanekiso kamabonakude otshengisa amasotsha elalisa phansi abesifazana, abanye abathwele abantwana ebatshaya ezinqeni, njalo labanye abesilisa bekhasa ngamadolo. Kodwa ukuthi umfanekiso lo ngeqiniso kumbe hhayi asikubonanga. Ukuze sicubungule ukuthi kambe amanye amazwe azamlalela na umongameli Mnangagwa, Sixoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Kulezi insuku kunento elula ukuthatha imibiko. Oyabo ukubona emafonini akuvamisanga ukuthi kube ngamanga, kuba yiqiniso njengoba linjalo. So lokho akwenzayo nakukhulumayo yikuzama nje ukuthi avikele iso lakhe. Abantu bayachaywa ngamasosha, ngamapolisa, abantu bayaboshwa, abantu bayabulawa, konke lokho kusobala. Angeke nje azakufihle umnankakho. Amazwe omhlaba siyawezwa ayakhuluma, futhi akukhulumayo kuliqiniso.
Abanye bayehluleka ukuthi bayebika emapholiseni, lalabo abesifazana okuthiwa badlwenguliwe, labo ukuyafana. Nxa kuyukuthi lokhu abantu bafuna ukukusa emthethweni, lokhu kuzayenzakala njani kungelabo ufakazi?
Ungareporta i-rapist kweyinye futhi i-rapist, angekwenzeke lutho lokho. Abantu beZimbabwe basawathemba amakhothi, namakhothi ezano-PF, namakhothi abawakontrolayo, amajaji akontrola ngama-remote. Ngoba bonke lamajaji amakhulu kufanele ukuthi ngabe ayasiza. Siyakwazi ukuthi bazuza bangama-beneficiaries amapulazi ini nani. Akunanto ke abangayisebenzela abantu ngaphandle kokuthi basebenzele izano-PF.
Uthi abasola uchuku lwamasosha lamapholisa ekhaya zinhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu.
Usekelo okufanele ukuthi sikhulumele phezu kwalo yikuthi ngabe usekelo oluza nezithelo. Ezokuthi ezomnotho ziphakame, kwakheke amathuba omsebenzi, kube khona imali ebantwini. Kodwa ngoba singakuboni konke lokho kusenzeka, ukusho ukuthi nakhona yonke limzama izamayo umnankakwa iyabonakala ukuthi ayindawo. Kuya kube vele ngabantu abazimeleyo, ngoba phela baye bengancengi lutho ku-government lo oyabe khona, ababa nelizwi elibalikhulu ukudlula kakhulukazi nama-government amanye. Ama-government ase-Africa awanawo umlando omuhle ekulweni izinto ezifana nalezi. Ama-government esiwabona ephakama ekhuluma ngelizwi elilodwa nenhlangano ezizimeleyo phakathi kwelizwe laseZimbabwe, namazwe ase-Europe, namazwe ase-America. Kodwa-ke angeke ngisho futhi ukuthi-ke kusihlabe umxhwele mhlawumbe singabantu baseZimbabwe lapho i-EFF ekade ilontsha khona i-election manifesto yabo. Kunezinto abazikhulumile lapha ezisinikeza ithemba lokuthi kumazwe angomakhelwane sina bangane kuzo inhlangano lezi ezingayisizo ezibusayo, ababonayo ukuthi kufanele kube khona okungenziwa, kufanele kube khona ushintsho. Simo sabo nabo bayasibona, bayasiphakamisa futhi emhlabeni ukwenzela ukuthi umhlaba ubone ukuthi abantu beZimbabwe bangasizakala kanjani.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesizwe indaba eziphuma lamhlanje. Iphephandaba lanamhla eleThe Herald lithi lilengwalo eziveza ukuthi amalunga edale lePhalamende aweCommittee yeMines and Energy ayidinga ukufunjathiswa imali efika i-400,000 womunye usomabhizimusi umnumzana Rose Goddard wenkampani ye-JRG Contracting Private Limited owayefuna ukwemba amalahle ewange Colliery ngenyanga kunyanga ezintathu ezedluleyo. Umnumzana Goddard ubikwa watshela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati lesiphathamandla samapholisa umnumzana Godwin Matanga. Ngalokhu umgcini sihlalo wale ikomiti umnumzana Themba Mliswa labanye bakhe abane. Umnumzana Mliswa ulandule lokhu kuntatheli izindaba zeHerald. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi abahlali bakobulawayo babhekane lenkinga yokuswelakala kwamanzi kulandela isinqumo sikamanisipala waleli dolobho esokuthi amanye amalokitshi aza kweqisa ukuthola amanzi okwamalanga amabili kusalungiswa okuhluphayo edamule umzingwane. Ikhansili ibeqalise yathi baza kweqisa okwelanga elilodwa lengxenye yalo kuphela i 36 hours yasiguqula lesi isinqomo yathi sokuyi 20 sokuyi 48 hours lokho kwenzakala lanxa amadamu ayisithupha leli dolobho ibikwa elamanzi eneleyo akusilinganiswe singamathumi ayisithupha ekhulwini i 60% okokugcina iphephandaba le The Chronicle libika ukuthi amalungiselelo ombukiso we-trade fair kobulawayo ayaqhubeka njalo amankampani amaningi asethengile izitanda zokubukisa amabhizimusi awo kusukela mhla ka-23 kusiya ku-27 ngenyanga kamabasa lonyaka osaphethe isikhundla sesiphathamandla se-ZITF umnumzana Nicholas Ndebele uthi umbukiso lo uza ngesikhathi eleZimbabwe lidinga ubudlelwano obuhle lamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise umnotho welizwe. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abazibiza ngokuthi Kaunda, Masuku, Prince Dube, Msipha, lowesifazana ongazibethanga ngegama abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011202465-0318 ukuze siyifunde sikhonapha emsakazweni.
Lingabe lithone njani mphakazi? Ngiyalibingelela. Ngiyalibingelela kakhulu ngokhawunda lapha eBotswana sibanda. Nxa ngabe ngempela ngempela uMnangagwa is not involved in this thing, in this violence. Kumbe nxa ngabe befuna ukuyimisa into yakuqala ubimele abize abantu apologize. Khangela manje waphenduka masinya lapho ayesiya khona esithi uzolungisa. Kuyenzeni ukulungisa kwakuqala bekuyi apology elizweni entweni eyenzakalayo ufuthi kakaza kwenza abantu beMandebeleni labantu abanye abamashoni ngoba labo bafelwa ngabantu ababekufuna babekwazi ukuthi hayi phela lo ngumbulali owasibulalela abazali owasibulalela bamzame kakhulu abantu bathi hayi siyezwa njalo sikwazi mhlophe ukuthi ungubani wena nje kuphela esikufunayo ikuvuma izono zakho ukuze siqhubeke nawe sifuna nje uxolisa kwakho usuxolisela lo mfowenu lwana olekhandelobile umagogoro kasangakwenze lokhu lamanje lokhu kusehluko lokuthi axolise naye enye into emangalisayo nxa kuyukuthi ngempela ngempela amasotsha la abulala abantu kasuwa wakhe mina into emangalisayo ukuthi angaze ngibone i-dissident le-operator public lisaziwa ukuthi liya operator lilaphana ibutho elibese lipho kuhlala nje likhala ngapha lithi hayi kayisibo bethu ngama-dissident bona bekwazi ukuthi basendaweni ethile ba-operator kathesi manje laphana babulala abantu
into eyenzakalayo baba kulihlazo kakhulu okokuthi vele ngeke sikuchasise kahle kahle ukuthi ilizweni labantu abafunde njengathi kubonakala into enje senzakale sisuka simangale kakhulu and njalo ngathi ngilibhekisele minye imfanekiso engibona fazi belidlwengule into ebuhlungu kakhulu sesiswele ukuthi nje singaphila kanjani.
Lokho kwenziwa ngamasotsha ayishaya abantu kubi sibili ngoba nami nginje ngiyabona ukuthi abantu bakithi sesisebehlalele evalweni besesaba sokungathi iminyaka yama-75, 79, 78, 80s abantu behlalele evalweni besesaba kungakatholakali inkululeko. Manje sokubonakala mgceki ukuthi hayi inkululeko asikayitholi ngoba nanku sesihlala sisesaba njalo uma utshaya lisotsha lipoyisa kunzima ngoba kula lapho zabika khona uma usushaya yiba bomthetho uzoyabikela bani. So hayi le mpilo asebesiphilisa yona abantu hayi ibuhlungu njalo izususizi kuyabonakala ukuthi hayi inkululeko ayikatholakali kwelakithi.
Oh ya eish sase sadubeka bakithi Mnangagwa indaba usithwalisa nzima so asisakwazi ukuthi senzeni thina sithwele nzima ngamakhiwa ngapha asitshaya masithi siyaphenduka ekhaya khona ngapho sizaphenduka njani eZimbabwe kuthi haya baba zama ukulungisa ilizwe lakho sama ukuphenduka emuva manje kathi indaba ngawo sicabangela usizweni sithwele nzima ngamakhiwa sithwele nzima kithi kathi ukuhamba njani la asithwele nzima zama ukusisiza mani baba sizele ubuhlungu manje singabantu abakusiza kuvotela njani sina sithwala nzima so sisukumile singakwazi ukuthi senze njani azami ukusinceda bakithi sathwala nzima eSouth Africa hey
ya mina ngokubona kwami lokho kwenzakala eZimbabwe ukuthi amasotsha ahluphe abantu abanye bebabulala abanye bebanjani abanye bebadlangula especially omama lokhu mina ngibona nxa ngikuqathanisa le le kukura wundi eyenzakala ngesikhathi esedlulileyo ukuthi lapha sokudingakala inkokheli elesibindi ngoba into engalamulela abantu ukuthi bazilwele ngayo imbhobho ngoba nxa kungela mbhobho wena udutshulwa lisotsha elilombhobho urethelwe umfazi kurethwe abazali abasizalayo sikhangele lokho kulusizi thina besicela inkokheli ezilesibindi ukuze sithole lati izikhali zokuzilwela ngoba iZimbabwe ikhanya ngathi umbhobho yiwo osokunqatshwa ngawo ukuthi bona sebezitshela ukuthi khona ezilong bona bethwele umbhobho bazayenziwani mina kangiboni ukuthi iZimbabwe leyi ingadubula isizwe sonke lesi esikhalayo nxa singawuhlokoma sithi sesizilwela but lapha sisaba njwe ngumthetho kuphela ukuthi sizwe ukuthi khona abantu bona abangomakhelwane kusukela kusadakhi u-OAU ukuthi bona imbono yabo bathini lama-opposition parties abanye abantu kodwa esesikukhangela vele sibonanga sathi uhulumende weZimbabwe uyisiqholo eyisiqholo enjalo umuntu ofanele ukubonelwa iplan
labo ngabalaleli beStudio 7 abazibiza ngokuthi Kaunda Masuku Prince Dube Msipha lo wesifazana ongazibethanga ngegama abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze izwakale khonapha emsakazweni lawe ungasithumela owakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba. Umongameli Donald Trump uthi elemelika lizazikhethela ukuthi lingathumela ibutho eVenezuela kumbe hayi ngesikhathi ilizwe lakhe lamanye lizama ukukhupha umongameli Nicolas Maduro embusweni lisekele umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe. Umnumzana Trump uthi wenqaba ukuhlangana lomnumzana Maduro lapho emnxusa ngoba elemelika lisola indlela angena ngayo embusweni laphatha ngayo abantu. Ukutshone abantu abangamachumi amabili lasitshiyangalombili emkhumbini obuthwele izizalwane zeHaiti ezifuna ukudinga ubuphepheli kwelemelika ngemva kokuba ucwile esihlengeni se-Abaco eBahamas. Uhulumende wemelika usexwayise abantu ukuthi bengafaki impilo zabo engozini bedinga ubuphepheli. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulamalunga ebandla lakhe ahlukuluzwa ngamalunga ebutho kulandela ukutshengisela kwabantu ngenyanga edluleyo njalo bakhuthaza abanye ukuthi bebike izehlakalo ezinje emapholiseni labalwela lakubalwela amalungelo oluntu.
Siyabonga silo ndoda ongusekretari wakobulawayo province uHenry Dube onguye owatshaywayo kanti njalo wadutshulwa ngitsho njalo ngoba walimala kakhulu ekhanda lapha wawopha kakhulu kodwa engingakutsho ukuthi senelisa ukuthi nxa umumo wawungavumi amasotsha ezimbili izimota zingahambi senelisa ukuthi simtholele i-private hospital samtholele i-ambulance eyakwanisa ukuthi imhambise esibhedlela ayekwalashwa. Ngikhuluma nje hayi usengumuntu ophilileyo usengumuntu ophephileyo.
Manje ubufakazi bukhona yini obokuthi abantu laba bachaywa njani kwakusemthethweni kumbe ukuthi bona balacala?
Ubufakazi ukuthi abantu laba bachaywa kungekho umthethweni sizabo loba nje uhulumende weZimbabwe njengoba ehlala engumuntu ophethe izinto sikubonile emavikini adlileyo sebesala bethi bona hhayi asomasotsha ayihamba echaba abantu lamapolisa ngabantu ababejontsha ama uniform kodwa bese simangala ukuthi shiwa lingamanganga kanani nalawa angaqanjwa nguhulumeni wamasosha sasiwabona ayegcwele amaloki tshonke bebhoda ngezimota zabo sizana amaphuma lamapolisa siwabona bengenela abantu bebatshaya ezindlini sikhuluma nje ithimba lethu belibhoda eminye lempophoma libhodela bonke labo ababetshayiwe libabona ezabelweni zabo ngoba abanye bebesesabala khona ukuthi beyezibhedlela besiyabakhuthaza ukuthi benanzelele ukuthi hayi kuqakatheke ukuthi beyezibhedlela lalobu uhulumende vele ngasoze bancede ukuthi ngoba kumele kwenziwe ama-report kodwa kokusalayo ukuthi hayi abantu bathaywa sibili balimala bethaywa kakhulu ngabantu abagqoka ama-uniform amapholisa lamasosha
abaningi baqathanisa isehlakalo leseground kuyafanana yini isisindo sakho
yinto ezimbili dadewethu ezichiyene iground akulanto esiyenzakele eZimbabwe 1980 kuzofika namhlanje esingayilinganisa leground ngoba kathe singasikhuluma ama-reports athe sokufa abantu abangu 12 to 13 uthola ukuthi kambe i 12 to 13 people abafileyo ingakompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala kanjalo so esikuthiwe ukuthi abantu bonke abazama ukuthi baqhathanise indaba leyi leground bethu ziyahambelana ngabantu engathi mina abalaqiniso emlonyeni yabo abafuni ukuvuma ukuthi iground ayika akukabi lento esiyenzakele kuleli lizwe ezafika lapho njalo futhi iground kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe nguhulumende so ngokunjalo lezi zinto zombili azinyeke zalinganiswa loba sokuthenda
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo isiphathamandla semthwakazi Republic Party sixoxelaye ekobulawayo
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Yebo ke lamhlanje esikhangele ezivela khonapha eMelika iqembu leNew England Patriots linqobe eLos Angeles Rams 13-3 kumdlalo weSuper Bowl eAtlanta emdlalweni othakazelelwe liningi lezizalwane zeMelika intshantshu yalomdlalo ibingu Tom Brady wePatriots kanye loJulian Edelman weqembu elifanayo bekulenqaba ngqoza kusalungiselelwa lomdlalo abanye abahlabeleli besala ukuthi bephatheke kuwo becula kuwo ngaba besithi kulenketha bechabi iningi labanye abadlali balomdlalo beliguqa nqa kuhlatshelwa ingoma yesizwe iNational Anthem litshengisela ukuthi liyasola indlela elithi kuhlukunyezwa ngayo abantu abansundu kuleli lizwe nqa kuqathaniswa lamangisi bathi kuloncindozelo ebantwini abamnyama Sizaxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika kusasa esilandela lomdlalo asichasisele ngesiko lawo ngoba asimdlalo nje kulesiko elilandelwayo njalo sizwe lengqaba ngqoza le ebikhona yenketha bechabe ebikhona lonyaka lokunye okunenginengi okuphathelane lawo lithiye indlebe Namhlanje kusigaba sethu sezemculo sihamba lo izinja ziyamluma umfana ke wecholocho ohlabela ise South Africa njalo uyaphukanya iphumelela kakhulu emculweni wakhe asizweni umculo wakhe othi singamandebele lapho aziqhenya ngomhlobo wakhe njalo akhuluma la ngembali yamandebele ukuthi avele edabuka ngapi angapi kathesi kuhamba njani njalo lobudlelwano bani la lelizwe le South Africa kumbe lamanye amazwe lapho asesabalele bangena khona
cholo cholo live uya khona ndaka mama eh hamba nawo abafana lapha obvious umfana kaNdlovu adukhona umbekezela umfana kaMayeza madoda siyazenzela thina la ho khona indlu yamahlathini madoda
yebo ke uzinja siyamluma ijaha lecholocho uthi yena singamandebele khanya uyaziqhenya mpela ngokuba lindebele. Yebo ke siyabonga labo abasixhasa kukhasi lethu leFacebook. Sibona usekanokhoza uthi sisonke uJason Mdengesimo Malunga Sogwala unqabeni Nyanda eMkhonto Khumalo usekanokhoza uDumezweni Ncube uthi umfana wakithi siyabonga mxolisi izinja ye umxolisi yilo ke ibizo lakhe njalo uthi umadabudabu umlungiso mavusa ongusekanokhoza lana. Hayi siyabonga kakhulu kusixhasa olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.